Win Vibhava Silalema Win Vibhava
Silalema Win
Vibhava
Vibhava Silalema Win Vibhava Silalema
Ngabe linjani banale kumaguma manomhlaba luhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda, ngimele umthembu ozithembayo uGibbs Dube yena othethe ikhefu kancane. Kuhlelo lwethu lanamhlanje sixoxa nobaba uRalph Mnguni webambanani association, lapho sitshela khona ngokuvuselela usiko lwamaNdebele lobuntu bethu. Yikho-ke namhlanje sithanda ukwazi ukuthi-ke i-Culture Day emathelendi yenza kanjani, kuyini okwaphumayo ngalelo langa.
Sahlangana la kwezokusunguleleyo yilokho ukuthi eZimbabwe sikhasela kwenye ingozi. There are two cultures kuleyakithi yamaNdebeleni, kuleyakhona ngale kwabanye. Okwenzakalayo ukuthi iculture yethu eyamaNdebele is under enormous attack. Abazama ukuthi hatshi lingazilwisi ngalindlela uhulumende akwenzayo kuyini okunye okubi okwedlula lokhu osele kwenzakala eMathebeleland. Abantu babulawa kanti simelene. We trying ukuthi sithi thina defend our culture.
Ngiyakuzwa mnunza Namguni, kodwa ke lokho okutshoyo ufuna kwenzweni, kwenziwe njani?
Ngikutshoyo lokho, uma singavuleki amehlo lengqondo singabe silokhu sisekela okwenzakala eZimbabwe kusenzakala. Into le izaphela ngobunye ububi. To weaken your opponent, you dismember them. Ubagamgamle baba nje behlukane. Uze kuthiwa khona kathesi kule culture yamakhalanga, kule culture. Sile culture yakithi ehlanganisa abantu. Ayikhethi ukuthi khona ngamaZulu, ngamaVenda, ngamakhalanga. Kunje mina ngingumkhala kodwa ngumsuthu. Kodwa ke uzathola ukuthi khona nganxanye ngile umama ukhalanga kumbeni ubaba. We are such a mixed blood. Lawa abantu abasitshela ukuthi khona kulobukalanga laba abakwazi ukuthi khona ingozi esimelene layo yiphi. Isicelo ukuthi singathi sithengise thina, sizame ukuthi khona sivikele i-culture. They say that there is beauty in diversity. We are saying papamani asivikele i-culture ngoba ingozi ezasivelela, ezavelela abantwana bethu nxa singamanga kathesi imbi kakhulu. Ngiyabonga.
Siphinde saxoxa njalo lolwela ukuvuselela kwamasiko esikhalanga umnumzana Difa Dube. Uthini ngamazwi kaMnguni Dube?
Okokuqala bengithi ngithathe leli thuba ngibonge bonke abantu baseMathebeland abadlala indima enkulu ukuvuselela amasiko akithi. Lami ngingomunye okhona ovuselela amasiko akithi. Ngithi kodwa-ke angibonge inkulumo kababa uMnguni, kodwa ngibuye njalo ngimqondise ukuthi kukhona okunye angathi uyakuthiyelela. Akuthiyelelayo laphana ubaba uMnguni ngokuthi iMathebeleland ilalokho akukhulumileyo athi kule diversity. Into ekhona enye engisuke ngiyibona ukuthi ngiye ngathi iyaphazamisa kakhulu abantu, njalo iyenza abantu bacabange sengathi abantu baseMathebeleland balosiko olulodwa, kukanti cha, akukho njalo. Abantu baseMathebeleland kulabantu abalamasiko amaningi ahlukeneyo. Ngizaphumzekeliswa, abantu basesiVendeni balamasiko abo, abantu basesikhalangeni balamasiko abo, abantu basesiNdebeleni balamasiko abo, abantu basesiTongeni balamasiko abo. Ukuthi nxa sithatha bonke laba bantu laba sithi bakholelwa esikweni elilodwa, sithi ngoba bavela eMathebeleland sibe sesithi bonke abantu laba ngamaNdebele, ilapho kulahleka khona indlela yonke. Abantu basuka bonke eMathebeleland kodwa abantu balamasiko amaningi ahlukeneyo. Kudala kule ngoma eyayisithi kudala kwakungenje umhlaba uyaphenduka, kwakuba usumambo lomzilikazi, kwakungabantu basesikhalangeni ababesaziwa ukuthi nxa noma kwasekunzima kanjani izulu lingani, kwakusaziwa ukuthi abantu basesikhalangeni iwosana zizahamba ziyenjelele ziyecela izulu edaka. Ikutshengisela ukuthi amasiko ahlukene kodwa-ke abantu babephila ndawonye, bephila kuhle. Into engithi ngiyiqondise, sikuthatha sikuthi abantu baseMathebeleland ngokuthi sivele eMathebeleland sonke sesingamaNdebele sonke, cha, akukho njalo. Into ebulala indimi zabanye abantu, nxa singabantu baseMathebeleland sonkeni, kuhle njalo kuqakathekile ukuthi sithandaneni, sincedisananeni ukuthi sivuselele amasiko, njalo sincedisaneni ukuthi indimi zethu singacekeli phansi indimi zabanye abantu. Kusafana lokuthi kathesi abantu basesikhalangeni, labantu basesiVendeni, labantu basesiTongeni, kwahlala isikhathi esite kakhulu ezikolo kungafundiswa lezo ndimi. Kwakufundiswa isindebele okwakuyinto yayingalunganga ngoba kwakusenza ukuthi abantwana abakhula bekhuluma ezinye indimi bagcine bengasazi ukuthi bona bangumhlobo bani.
Awuzake siyabonga mnumzana Dube. Lolo bekuluhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sokuzonke. Besixoxa lo mnumzana Ralph Mguni owenhlanganiso yebambanani Association weleEngland. Lo mnumzana Tifa Dube okhankasela ukuvuselelwa kwemasiko esikhalanga. Lilamu ezwe Jesus Banda. Okwanamhlanje kwanele lisale kahle.
Oh, my soul is full of my sleeping on a midnight lake.